sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani zilukandaba isikhathi half past seven. Olamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 14 Mpalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
siyakwazi ukuthi abantu bonke akade besebenza lo mgabe kuhlanganisa naye emgabe ngokwakhe balamacala amaningi abawakhomithileyo. So sikhangelele ukuthi lokho okwenzakala kuJombo kwenzakale kuwonke umuntu owantshontshayo elizweni.
Abantu baveza imbono ehlukeneyo ngokubotshwa njalo kobe ngumphathi mtambo wezemali umnumzana Ignatius Jombo ngelinye njalo icala eliphathelane lezitanda zemzini weWhite Cliff eHarare.
Vele kuqakathekile ukuthi umuntu osekela mongameli kube ngumuntu wesifazane. Angithi bekuvele khona umama uJoyce Njobe kusho ukuthi-ke kungaba lula ke ma ungathi emnankagwawo baba umongameli wepizwe mayesake umsekelo yakhe kube ngumuntu wesifazane.
Amalunga ohlangothi lwabesifazane olwe-ZANU-PF athi akhangelele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akhethe umuntu wesifazane ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakhe. Ukuba khona kwamasotsha esitaladeni kwamukelwa ngenjabulo ngabanye, kodwa kube labanye abathi kababuyele enkambeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umphathi mtambo wezemali kuhulumende kamongameli Mgabe umnumzana Ignatius Jombo ubotshiwe njalo izolo esetheswa amanye amacala aphathelane lokwabelwa kwabantu indawo zokwakhela izindlu emzini weWhite Cliff. Yena evele elamanye amacala ambalwa abhekane lawo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abathathu laba bakhululwe ngeviki edluleyo ngemva kokuvalelwa ngolwezi ngelanga ibutho lihluthuna umbuso kwaye ngumongameli Robert Mugabe, njalo izolo kuphume umfanekiso wabo begqoke impahla zeZANU-PF. Embikweni wakhe umoyo uthe bobathathu sebaxoshwa kuZANU njalo abalalungelo lokumela ibandla kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubabize njengezephulamthetho ezifuna ukungcolisa ibizo leZANU-PF kunye lelikaMnangagwa. Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Bongani Nyathi uthi amazwi kamoyo atshengisa ukungezwani lokungathembani okuphakathi kweZANU-PF okuqhubekela phambili, wathi kuveza njalo ukuhlukunyezwa kwalaba abakade bekucelele G40 bephethwe njengezitha zelizwe.
Ubonisa ukuthi ukungezwani, ukuxabana lokungathembani kuZANU-PF lokhe qhubekela phambili, njalo laba abaphethe amandla kubandla leZANU-PF abazimiselanga ukubaxolela loba ukusebenzisana lalabo abakade bekuhlangothi olwehluliweyo iG40.
Umnumzana Iphithule Maphosa uthe ukubonakala kwabathathu laba begqoke impahla yeZANU-PF kutsho ukuthi iZANU-PF yilo ikhaya abalaziyo, njalo akutsho ukuthi umntwana engona ekhaya useguqula isibongo.
Laba batholakale sebegqokile igaliya yeZANU begxotshiwe. Angimboni okumangalisayo lapho. Sikhumbule ukuthi uMaphosa engaxotsha umntanakhe namhlanje ngekhaya, akutsho ukuthi umntwana lwana sengwakonyati, uhlale ngwakoMaphosa. OJombo labo, Chipanga labo, labo amandishe yikhaya abalaziyo.
UJombo uphinde wabotshelwa elinye njalo icala izolo ngesikhathi esiyazibika emapholiseni njengalokho okumele akwenze ngaphansi kweziqondiso zokuhlawulela imali yesibambiso eyebail. Ubesetheswa umlando wokungaqhubi kuhle uhlelo lokwabela abantu indawo zokuhlala phansi kohlelo lwegarikayi Hlalani Kuhle. Ulele esekhululiwe wafaka ezandleni zegqwetha lakhe umnumzana Love More Maduku. Umnumzana Maphosa uthi ukubotshwa kukaJombo akumangalisi, kodwa bakhangelele ukuthi kubotshwe labanye abebentshontsha ngesikhathi bekuhulumende, hatshi ukuthi ahlukunyezwe eyedwa.
Ukubotshwa kukaChombo aso into esimangalisayo. Kahle kahle besingamangala alubana ubotshele icala elilodwa. Siyakwazi ukuthi abantu bonke akade besebenza lo mgabe uhlanganisa laye emgabe ngokwakhe balamacala amaningi abakhomithileyo. So sikhangelele ukuthi lokho okwenzakala kuChombo kwenzakale kuwonke umuntu owantshontshayo elizweni.
UChombo, uChipanga kunye loHamandishe babe ngamalunga engxenye yezanu PF eyaziwa ngokuthi G40 njalo baxabana kakhulu lengxenye yala coast kwaze kwaxotshwa umnanga kwakubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amalunga ohlangothi lwabesifazane kubandla lezanu PF athi akhangelele ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa akhethe umuntu owesifazane ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakhe ngendlela yokuthuthukisa abesifazane kuzikhundla zobukhokheli. Iningi lithi lidaniswe ukuthi inani labesifazane liphansi kakhulu kudale lecabinet elisanda kukhethwa okungabuyisela emuva imizamo yokuthi abesifazane baphathe izikhundla ezibalulekileyo kuhulumende. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazane iZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu.
Vele kuqakathekile ukuthi umsekela mongameli kube ngumuntu wesifazane. Angithi bekuvele khona umama uJoyce Mjuru. Kusho ukuthi ke kungaba lula ke uma kungathi uMnangagwa umongameli webizwe mayesake umsekeli wakhe kube ngumuntu wesifazane. Abesifazana ukuze abantu lathi sizize siyingxenye yelizwe, siyingxenye yokubusa kwelizwe, yokubusa kwelizwe laseZimbabwe, kufanele ukuthi sibe labantu besifazane abaphezulu ngale khona ngale ucabinet kubasekeli bakamongameli ozothi lasize siyingxenye yokubusa. Uma kunjalo nje wonke umongameli kungumuntu wesilisa, umsekeli wakhe kungumuntu wesilisa, thina siyamukele kuphi ekubuseni kwelizwe lapha? Akukho lapho obona ukuthi ukwamukelwa kwabantu besifazane.
Abanye njalo bebekhuluma langayo yona icabinet evele yakhethe ukuthi ayilabo esifazane abaningi.
Kuyangethusa, yazi ngake ngivula amehlo abomvuyo, phela ngifuna ukuzukulwa le ndlela ngizivule zaphapha. Ngifuna ukuzwa ukuthi mhlaya kukhetha icabinet omama bazobanganani. Ngoba ngokudala ngalandela ukuthi kukhethwa abantu, kodwa ngokokuqala nje ngambheka ukuthi omama bazobanganani. Namhlanje ngiqala ukubona ilisi, ngagijima ngahamba ngithika ngibona ukuthi omama ngubani lobani lobani. Kwangethusa kakhulu ukubona ukuthi omama bakukhathele abafiki ithumi nje abafiki. Kuyethusa kakhulu ngokuthi kusho ukuthi indaba yokuthi kumele kube nokulingana phakathi kwabantu besifazana ayisebenzi kakhulu kakhulu kuhulumende waseZimbabwe.
Imbangela kuyini njalo kuyini okungenziwa ukuthi nani labesifazana likhwele ezikhundleni lezi eziphezulu zikahulumente?
Ngicabanga ukuthi ma ungathi ubuza bona abantu laba bagovernment kuhulumende babuze ukuthi kungani unalabesifazana, bazokutshela ukuthi abantu bakhethwa ezikhundleni hhayi ngobulili kodwa emerit. Okungaukuthi mhlawumbe ngendlela abakhetha ngakhona mhlawumbe abesifazana asikho kangako kwezepolitiki kwezombangazo eZimbabwe nokwezombusazwe, futhi asikho kangako okwenza ukuthi loba sokukhetha icabinet nje sivele sivaleleke phandle ngaleyo ndlela. Mhlawumbe kusadinga ukuthi abesifazana bafundiswe ngepolitiki, bafundiswe ngokubusa kwezwe, bafundiswe ngokuphatha nje ukuze kuvuleke amathuba ukuthi lathi sifike phezulu ngathi.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo. Ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Linjani mahlabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Umqondisi weqembu elilwela amalungelo abesifazane kwethulweni kwendaba ele Gender and Media Connect, unkosikazi Abigail Gamanya, uthi intatheli zindaba kufuze zinikeze abesifazane isikhathi emsakazweni lasemaphephandabeni ngoba isikhathi sesiside bebakhohlwa. Okuningi asikuzweni kubhebhe eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe ngabe GMC lentatheli zindaba kudinga ukubonisana ngokuqhatheka kwabesifazana ekuthuleni kwezindaba. Inhloso yokwenziwa kwalomhlangano yokubonisana ngelizwi labesifazana elingekhoyo lapho kusethulwa izindaba kungaba emsakazweni lasemaphephandabeni, njalo intatheli zindaba ziyeyisa abesifazana kodwa kuyibo abayisilinganiso esikhulu. Umqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People EVOP uJohn Masuku uthi intatheli zindaba kumele bengeza indaba abezithulayo eziphathelene labesifazana, wakhuthaza labo abesifazana ukuthi basebenzise amathuba okukhuluma labezindaba kungaba kusemsakazweni loba emaphephandabeni okugoqela labawo ayekulenjini bengafakeli khatshana.
Ebesikwenza lapha besizama ukusikhulumela intatheli zindaba ukuthi zandise abantu besifazana ezindabeni njalo nakuzinhlelo ezijeneyo, ngoba sikubonayo ukuthi intatheli zindaba ziyakuthanda ukuthi ziye kwabesidlisa kuphela singayikubomama. Kodwa ke okunye okwenza ukuthi labanye omama bengafuni ukuthi bakhulume emisakazweni kumbe ukuthi bakhulume lamaphephandaba, sebejayele ukuthi abakhulumayo ngobaba. Kodwa sesithi na hayi, njengoba selile sikhundla, njengoba selisenza into ezimangalisayo, lani khuluma nini ngezindaba zenu?
Intatheli zindaba ye 263 chart uFaith Zorufura yena uthi okuhlupha abesifazana ngokukhuluma labo njengentatheli zindaba yokwesaba njengoba bakhuliswa ngendlela zihlezi kwenze kube sobala ukuthi umsakazo lamaphepha esiyo ndawo yabo.
Omama bajayele ukuthi abakhulumi kakhulu nxa sokuzindaba zenews, namadoda ayajayele ukukhuluma. So kuze kufike lanamuhla kukhanya yinto lokhu isenzakala, abafazi baloke bacabanga ukuthi njani ayisiyo indawo yawo.
Abenhlanganiso ye-GMC bathembise ukusungula inhlelo zokufundisana labesifazana ngokuqakatheka kokukhuluma lentatheli zindaba beqala ngamalunga edale lephalamende esifazana. Inhlanganiso ye-GMC yenza umsebenzi omkhulu wokubona ukuthi amalungelo abesifazana ayalondolozwa bekhangelene kakhulu lokuphuma ezindabeni emsakazweni kanye nakumaphephandaba. Seleke baba lemihlangano efundisa abesifazana lemaphephandaba anjengabo Herald, le-Daily News, labaphathi intambo balezihlanganiso zezindaba ngokuqhatheka kokuphathwa kuhle lokwethula kwezindaba eziphathelene nabesifazane. Ngomnyaka ozayo i-GMC ithi izakwethula ugwalo olumemethe amagama abesifazane lenombolo zabo zocingo abazingcwethi kumsebenzi eyehlukeneyo lasezigabeni zempilo abanako ukuphendula imibuzo ngendaba ezithiyeneyo zempilo eziyabe zilentatheli zindaba lokuthi kube kubuzwa abesilisa kuphela isikhathi sonke kumbe kukhulunyelwa ngabesilisa. Mele isitsho 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngezifiso zabesifazana kubandla lezano PF ngesikhathi abanye besithi kumele kube lomunye wabo oza kuba ngumsekeli kamongameli kumbe khona ukukhokela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Isingakangena esigabeni esilandelayo uthi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, e-Human Rights Watch ibika ukuba kube lezehlangalo eziningi zokudlwengulwa kwabesifazane ngamapolisa akwele Kenya, lokuchaywa lokuhlukunyezwa kwabantu makhaza ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe lonyaka. Kubikwa kufe amapolisa alichumi lathoba minwembili i-18 kwalimala kakubi alichumi lanhlanu ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha. khona kwamasocha ezidaladeni kwamukelwe ngenjabulo ngabanye, kodwa abanye besithi kababuyele enkambeni zabo. Amasocha asemgwaqeni kusukela ekupheleni kwenyanga edluleyo kuze kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe phansi kwehlelo oluthiwa Operation Restore Legacy. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda endawonye lo wayengummeli wephumula edalele ePhalamende umnumzana Albert Mhlanga onguye osungula lingxoxo.
Inyathelo elithathwe ngamasosha kalikho emthethweni welizwe, kodwa uZulu wonke nje uyakujabulela ngoba ade sekusenzwa ngamapholisa emgwaqweni besekusenza imisebenzi yabantu bonke ibe nzima. Emthethweni akulunganga kuze ngamasosha, kodwa uZulu wonke weZimbabwe uphose kwabangcono bayakujabulela abantu beZimbabwe okwenziwe amapholisa.
Uyavumelana la yini mnumzana Sibanda?
Into engenziweyo kayikho emthethweni sibili, kodwa abantu bakhanya bayakujabulela akakhulu ukuthi amasosha abantu bathekubabaloebesebenzwini ngokuthathela izimali namapolisi zilokuhlukuluzwa ngamapolisi. So but kuye kuyinto engalazi yenzakale kusifaka enkwenkingeni yokuthi sizithola izwe lamasosha sesiyi-military state e-outright isegcekeni and kutho umsebenzi omkhulu kakhulu okurebuilda ama-institutions ethu kuze amapholisa abuyele abe ngamapholisa ahloniphisayo, abe ngamapholisa ayiwo aphethe umthetho. Amasosha kumele abuyele ezinkambeni zawo.
Mnumzana Mhlanga, nangu uyakhuluma lapho Sibanda uthi amapholisa kawabuyele lanxa wena ubusithi kukhanya sokulobubelo emgwaqweni lapho.
Njengoba ngisitsho ukuthi amapholisa yebo siyawadinga emgwaqweni kumbe emsebenzini yawo, kodwa amapholisa la into ade sibe yiyona besokunzima ukusebenzi zabo ngoba bona bebengasasebenzi imisebenzi besebesebenza abantu besebesenza angani abafana bemjuba besebathi ngamathogi, okuyukuthi bona bayabhadala inhlelo ezikahulumende baphinde babhadaliswe futhi amacala abo baphinde babhadaliswe futhi khona ukuhamba emgwaqweni ngamapholisa. Yikho-ke amapholisa lanxa ezabuya emgwaqweni besifisa ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi abantu uZulu nje kababathakazeleli imisebenzi abayenzileyo. Ngokuya ngabantu besifisa ukuthi amapholisa kube lama-roadblock nje aphose akwane ifomo edorobho. Kababadingi kangako amapholisa uZulu emgwaqweni.
Mnumzana Sibanda, wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngubaba uMhlanga? Uthini wena?
Umbono wakhe kodwa phela kafikezinini emthethweni wesikelelo sosekelo sombuso kusobelizwe i-constitution. Into engafunenhle kangakanani kuhle ukuzwe ngamasosha amapholisa sesehluphile efluga but imthetho awutho amasosha yibo sokumele abe wokuba roadblock kule-state of emergency. Umthetho kafuna umsebenzi wokulondoloza ukuthula umsebenzi wokukhangela into ukuhamba kwabantu emgwaqweni ukhangela ngamapholisa mesekuzie ukuthi kasivekeni ku-constitutionalism savumeli into erongo sikhulise into erongo sijabulele ngoba isinikeza i-temporary reprieve. Amasosha mina ngokutho kosekelo sombuso welizwe amasosha amele abuyele amabharakini. Amapholisa kumele kukhonziswe okurongo ngamapholisa aritrenzwe xa athelwa katsha afundiswe ukuthi umsebenzi kubosa mapholisa ayiwo atholakala ephathekile ekudlwangudlwangeni kokudizisa nezinto ezidala ize sibe nomali hhayi ukuthi sihamba sibesi ngamasosha.
Nanti udaba mnumzana Mhlanga.
Njengoba mnalokhu ngisaza ngisitho ukuthi amapholisa ayadingakala emgwaqo, kodwa amapholisa la abantu abakukhampani abadinga imali zuku zonke emgwaqweni bebengasasebenzi amacala abantu. Yikho-ke amapholisa ngidwala lokhu ngigqongqozela abayenze ama-roadblock afana 4 edorobho. Lokhu ade sebekwenza ukuthi umgwaqo roadblock angu-80. Hayi thina lokhu sithi usela lanxa uthi wili nje yade bembopha kabambophe kahlale khona nxa kuukuthi bangamkhulula futhi kuzaba nama-roadblock akwana 8 umgwaqo wodwa kabambophe sibili ahlale khona kumbe afele khona ejeni.
Hayi isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibanda.
hayi yamusa umhlanga ukuthi basembono akukho ama road lokho ngabe imali ngivumelana nayo sivumelana futhi ngile kugcineni bakhona ukuthi hayi sibuyele isikoleni sombuso welizwe i-anti-corruption commission isiqele abantu kathi izakhamizi yaye ama-drivers.
Hello-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lawayengummeli wephumula edale lephalamende umnumzana Albert Mhlanga. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba lokwethulwa kwimbiko e-Voluntary Media Council of Zimbabwe babe lomhlangano wabo owenziwa kanye ngomnyaka lapho okukhethwa khona inkokheli. Emhlanganweni walamhlanje kuphume inkuthazo eqondiswe kuhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa eyokuthi akalethe inguquko emthethweni elawula ukusebenza kwentatheli zindaba kanye lokwethulwa kwembiko. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukusebenza kwentatheli zindaba ezweni kunye lemithetho elawula ukusebenza lokusungula amaphephandaba lemisakazo kunesandla sensimbi eZimbabwe. Intatheli zindaba ziyabotshwa, ziyachaywa, ziyahlukuluzwa ngendlela eziphansi njalo ziphiwa iholo elincane. Namhlanje umqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube ukhankasele ukuba uhulumende ancibilikise isandla sakhe esomileyo phezu kwentatheli zindaba ethi imithetho ekusisekelo sombuso kayilandelwe.
Ye into ebisikhankasela iminyaka edlulileyo ukuthi kuguqulwe imithetho ehambelana nokusebenza kwentatheli zindaba. Into esifuna iyenzakale ukuthi uhulumende sifuna ekhangele imithetho ekhona ukwenzela ukuthi guqulwe ukuthi intatheli zindaba khone ukuthi zisebenze zingalakuvinjelwa imithetho.
Umqondisi weGetshenge Community Radio umnumzana Thomas Tholelayo ugcizelele amazwi kaDube ethi kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile njalo lohulumende akhulule amagagasi.
Siyayamukela kakhulu le inkulumo ngenxa yokuthi uma sikhangela umsakazo kweleZimbabwe kusakunenge okumele kwenzakale. Ikakhulukazi sikhangela uhlandla lwama-community radios. Besisithi uhulumende lo muntu osengenile angabe engabona kufanele kakhulu ukuthi kube lama-licenses ama-community radios.
Intatheli zindaba esuka eMashingo uWalter Mswazi laye ukhala ngokuthi uhulumende omutsha ehlukane locuku lokusebenzisa imithetho enjenge-IPA lePOSA okumele ilahlwe.
Ngiyabona icele esihle and sizatshintsha into eziningi kumidiya.
Enye njalo intatheli zindaba esuka eWange unkosikazi Bernard Dube yena ukhuthaza ukuqedwa okuhlukuluzwa kwentatheli zindaba zesifazana lemithetho enza besebenze bekhululekile.
Sifuna ama reform ukuthi wonke umuntu must be free. We don't want no one to be complaining.
Ekugqibeni lomhlangano abeVoluntary Media Council of Zimbabwe babelokhetho lokumelwa ngumuntu ongasontatheli izindaba yena ongene kungela muntu omphikisileyo uPrecious Chakasikwa. Ukuthi omela intatheli izindaba kukhethwe uLinox Dube ebephikisana loBarnabas Thodlana, uJeffrey Nyarota loTawanda Majoni wavota intatheli izindaba ezingamachumi ayisithupha lane. Emazwini akhe okwamukela isikhundla asitholileyo umhlanga uthi ukhangelele ukusebenza lamankampani azimeleyo bathuthukise inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe.
Mina ngibona ngani okukhulu ku-VMCZ yikuletha amakampani la amakhulu ale mali ukuthi asekelele ama-programs e-VMCZ.
Ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kuqhubekela phambili eZimbabwe phansi kukahulumende kaMnangagwa osekuchiye intatheli izindaba zisebenzela evalweni ngoba okwamanje kusobala ukuthi ubusa encediswa libutho. Ngimele iStudio 7 yiseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje asikhangeleni udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
ukufumbathisa nakubhidliza abantu lamakampani emhlabeni wonke jikelele kuyenza ukuthi kungabi lentuthuko kululaza ohulumende kukhuthaza ubusela njalo lezimpi zomvukela kuyaphambanisa ezokuthengiselana kunqunda amadolo abafuna ukuvula amakampani njalo kwenza ukuthi amazwe angathuthuki ngemfanelo ukufumbathisana kubisela muva abantu emazweni athuthukayo njengoba abantu babefuna ukuthola izuzo kukho konke lokho okwenziwayo okuhambelana le mali wonke lokhu yikho okwenza ukuthi inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations General Assembly iphume lesinqumo sokuvimba ukufumbathisana esibizwa ngokuthi i-United Nations Convention Against Corruption kumbe i-UNCAC. Ekhuluma emhlanganweni ohlolisisa ukufumbathisana we-7th Conference of States Parties to the UNCAC, uMnumzana James A. Walsh, okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuvimba izidakamizwa lokufumbathisana, uthe kukhanya engani kuyasebenza okwenziwa United Nations Convention Against Corruption. Ilizwe leMelika elisebenzisa umthetho obizwa ngokuthi yi-Kleptocracy Asset Recovery Initiative kusukela ngomnyaka ka-2010 lithi selavimba ukusetshenziswa kwamabhiliyoni amathathu amadola atholwa ngabantu ngokufumbathisana. Phakathi kwemali le sokubiselwe izigidi ezilikhulu lamatshumi amahlanu amadola kulabo ababethathelwe imali ngendlela ezingalunganga.
Lapho ke belelalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yesigaba se-quarter final kumncintiswano we-Zone 6 Volleyball Championships.
Iqela labesifazane iqembu leHarare City elaseZimbabwe lidlulele kusigaba se-semifinal ngemva kokunqoba ele-Super Select elaseZambia nge-3 kanye emdlalweni wakuqala wanamhla. Emdlalweni wesibili iqembu le-Support Unity elaseZimbabwe njalo liphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka ngemva kokunqotshwa nge-1-3 ngele-Botswana Defence Forces. Kuthi emdlalweni wesithathu iqembu lakoBulawayo ele-Spartans libhaxabulwe nge-3 kanye ngele-Kempletz elaseSouth Africa. Umqeqetshi weqembu leSpartans uvula indlela moyo utshayele ihlombe iqembu lakhe ngokwenelisa elikwenze ukufika kusigaba se-quarter final.
Kuyangijabulisa njalo kuyangithusa ngoba abantwana laba abaningi basuka kwe-exam ezodlala i-games and i-commitment yabo lamis amazing. They are very young and they are still learning. Ukuthi ngokuya kwenyanga iBulawayo izaba ne-team yabona especially kuwoma. Umncintiswano lo vele besikhangele ukufika kuma-quarter final.
Kucele labesilisa iqembu le-Unity Jozi lase-South Africa lidlulele kusigaba se-semifinal ngemva kokunqoba elikwenze le-Police 6 elase-Botswana nge-3-1 emdlalweni wakuqala. Kuthi kowesibili iqembu le-Zimbabwe ele-Support Unit lifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo ngemva kokunqoba ele-Green Eagles elase-Zambia nge-3-2. Ilizwe leZimbabwe lizakuba lelinye njalo iqembu elizangena kusigaba se-semifinal kumncintiswano wepesilisa njengoba umdlalo wesithathu wanamhla uphakathi kweqembu le-Napa kanye lele-UZ Wolves. Iqembu lesine lizakuyadlala kusigaba esilandelayo lizaphuma phakathi kwele-Autoridad lase-Mozambique kanye lele-Redskins lase-Lesotho nazadibana emdlalweni wesine njalo ngokucina kumncintiswano wabesilisa owesigaba se-quarter final. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebisilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Abantu baveza imbono ehlukeneyo ngokubotshwa njalo kukalo obengumphathi ntambo wezemali uMnumzana Ignatius Chombo ngelinye njalo icala eliphathelane lezitanda zemzini we-Whitecliff eHarare. Silugqiba lapha uhlelo igama ngu-Chris Gande asidibaneni ekuseni kusasa ngowa-Fast 7.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.